Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Phalakazi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha nsitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Yini ngelithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimoto lokho kusiya kusiba nzima njalo abanengi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i liter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithenge lokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pound kwezinye indawo i black market i 5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa so stranded yabangasela choice. So i black market bengayi promoter sibili ba kube lama outlets amaningi. Mthemba i price ngaba competitive price yehle abantu beqala ukuthola i fuel kuhle. Kulokuthi abantu lokho sidubeka silayina 2 days simele le fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi kube lomthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi sesizikhozelayo lokho because almost every day fuel iyabuya emagarage and then you'll see the same cars yiba babe baku queue and the next thing yona liyana the same fuel eyabisithethe emagarage yesland ukuyayithengisa ema black market ungakhangela ubone if fuel is something like i diesel $1.32 to $1.40 per liter which is something like $7 per liter and then ku black market actually $20. So those people they are making a killing at almost 5 liters or profit at $13. So what ayekile ukukwenza kulokhana cabanga ubone inxa engakwena so drain 200 liters per day which means into esegcekeni kusobala ukuthi i black market will be there is there to stay ayindawo ngaphandle i government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i fuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimuli sesikhona vele usebenza ngakhona okukhona lawo ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo suyithengisa khona pa ngezigubhu ambona anthu akungcono so tina lati bakhona basiphayo yezindaweni zethu siyangena ngena lati lapha sisikwansi ungena khona eh siyayi sayithola sibili fuel sayithola fuel ayi yabi yabithexaxa nje sesiyingenisa lati khona pa abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo ngoba emagarage lapha kuyafiwa kuyafiwa vele emagarage ukuthi uzithole wena fuel usuka kube nzima kodwa thina nje silendlela zethu ezokuthi siyithole fuel so singavele sithole lati sesi idlulisela phambili kwabanye ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi yonleyo uyabuyithole la ukuthi wenze amadira akho lawe kuphume something for abantwana hayi kufanele uyizame lawo so thina khonokho ikho kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana so siyaqhubekela phambili ngako osikwenzayo
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lodokotela Elophisi Banda ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi abantu besezibhedlela kuyahlupha ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani umkhuhlane wakho yuphi angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho ngumphi sesithi hayi ingcitshi nguzibani emqhubele kulowo zibani uzibani loyo ngehlukileka la yethi hayi u-consultant nguzibani manje ungasuspend amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye asebengena futhi ekumastrike onalawo zibambela i-economy ikakhulu imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo intengo isiphezulu kakhulu kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo.
Luhlupho ngoba yikho engitsho ukuthi i-economy aluba i-economy ibingayi-improve then imali-ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadalwe ngamadola kodwa baqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu nje. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe kathesi abasasebenzi abasala muntu abamsebenzelayo sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe behambe abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama-10-15 years of training usiqalisela phansi so kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu-ke abakwenzileyo kungazani kakho emthethweni kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni? Odokotela,
i-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo olwakho yilolo manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani kabazwanani khonapho phakathi kwabo uhulumeni ukuthi kala mali labana bathi bafuna imali gabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ngekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe isiphi esikahulumeni isika kala mali esaba madokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumeni ukuthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Uhulumende uqatshe abantu abaningi phela, ngaqatshe madokotela wonke wodwa. Ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yikele. So i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho okungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise kungakhathaza i-system yonke nje.
Uyisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalala?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani, ukuthi la madokotela kambe amanga yini kumbe kaqambi manga.
UDokotela Elopis Banda yingcwethi kwezempilakahle, sixoxelaye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatha lezindaba yethu uMakpita Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano uxoxwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Rongwane owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kunhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele parliamente.
Mhlangano lo usibe lawo ngoba sesinandelele ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sizikhangele zikhulumisane le-Parliament of Zimbabwe ukuthi bekuhambise izikhalazo zabo. So mhlangano unjengokubaphathisa ukuthi bengenza njani ukuze bakhulumisane le-Parliament of Zimbabwe bekuhambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade esemhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu, udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichintshwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu, kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabashintshi umthetho ukuthi bashintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalela ephalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana balama birth certificate, abanye abantwana abayesikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho ukwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzwe ilungiswe.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisizwe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farira Ingumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Taf Zimbabwe, Mangwende Orphanage ya Gumrewa, Shamarebana Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
ULive Talk namhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le Studio 7 this is us from ngapha a Voice of America in Washington. What is it kangele ezivela kwabanye amazwe ngamafutshane? Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhedule runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa edole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini 55% zamavoti. Iintatheli izindaba zakwele Sudan nazo sezimanyanele ezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyanele labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kuloku kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association neZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanyathi uphethe ngendlela ezinzima abantu izakhamizi eziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade kathesi abantu besemalayini akula ma-petrol, akula mali emabhenki, intengo zezinto ziyakhwela, nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani. Kathesi ngikhuluma kanje lizananzeka kule bhajethi elethiweyo ngumthuli incube uminista wezemali uMboweze Notho. Ungananzeka kuleyo bhajethi kulezinto ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhomba indawo. Okokuqala, hlobo lukahulumende esilalo dinga lapho e-ZANU-PF i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipho i-number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe yaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathe sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle silo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuye ezoletha imali yakhe, ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngomuntu enaso uzayidle esehlenika lo muntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo ayipe ngalehlukuluza abantu, eyenza laba labantu abafuna ukubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho ukuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe weZANU-PF owakhathe esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendulo ngohlubo esilake eZimbabwe.
Nomsana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kunzima, ezisolo ngathi ukuthi indlela ezisebenza zikhona kodwa ke imali yokuthi sizithenge ayikho sezikwalokho sesilandi kuyasiyanje ikhisimisi zaka-23 izinto zakhwela ngakunikeza ithempu 15 esisihlenga vele sikhele sidela sisi sesiyafika ikhisimasi kwamanye amashop kulezisiyiphiphena kwamanye amashop kuyidela 80 ungakhangela ifiweli vele emagarajini esinawo namagaraji amalutshwane ngempilo enkayi lekhodi ayikho ukudla akukho okunjengamabele into kuthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya enzima kusebenzisa yona i-ecocas u-ecocas futhi yena umsukunyiveset uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khonoko okuncane esithi uzama ukuphilisa ngayo muza yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi kunkalakathe sineke unkalakathe edura wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa kungazama ukuthi othi ngeqele
Mnumzana Sibindi siyananzelela ukuthi kulohlupho njalo kuzisebenzi sabona iZCTU likhalala umsebenzi libotshwa siyabona udokotela abakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga uhulumende kubona kusenzakalani lapho
ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi usebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kulumnyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule ihola abantu limi ndawonye aliyindawo yikubona kathesi amadokotela esesitoni asefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar and ba-right abarong ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale muvi izisebenzi zahle zakutsholo ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar singakhohlwa futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje ilezi zisebenzi sasuke emsebenzi eziku-informal sector labo izisebenzi phela ngoba wenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngale bona abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo mnotengisa itamathebele okumenzela i-cockage mnotengisa ibhanane i-cockage befisi ngakuba le mali kudabaqhubeka beziphilise so kuzafike esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatisha nje besiyazakhala umsebenzi odokotela vele sebekhalalile ngibona izisebenzi zonke ezijoyina labona abana futhi esikhuluma ngabo abakwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ingasekho so sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingane and nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho babona imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume yimpendulo ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo
ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu
izakhamizi emakhaya kunzima emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematis ebethengisa wona amatematis nxa elima imbhidi ayethengisanaimbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudilini but kuyafanana loma umuntu wakhona wazathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhona nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonot iyabe kwi-chamedi round 1000 nxa kwi-US dollar ikhulumeleni ungeze ufuna ama-600 i-US dollar kayikho ungahamba kubokhwekhwe nxa usiyadinga ifiweli ungafika uthole i-US dollar awulayini ufuzengenithenga but singaba le-bond lod uyazingalayina even 6 or 7 hours ekulanelisiwe i-economy phela sonto ukuthi ungapho kuvuke ekuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy kumele uconsult kwenza isivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enzalo asayezini
ungasigqibela lingxoxo umnumzana Sibindi
okungenziwayo ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona okuthiwa yi-Tipala Negotiating Forum engeniswa uhulumende ingenise abaqhathi ingenise lezisebenzi inkundla leyana engayihlonipha ibize ayethola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa isiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma yi-consultation lohulumende ongafuna ukuconsulta ofuna ukuzenzela into yedwa ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo kwabiza ama-stakeholder zonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayiphose lingaba ngcono liqhubekele siya phambili
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu owayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT belo sithandekile emhlanga we-Studio 7 Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka. Njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe ebesethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami ngisimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLupane. Ngomumo okhona kunyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuzakoma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuzakuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufundi umbuso okhona. Lokho babekukhethile kakusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi umzima bukhona sibili. Akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo Believe Gawule ngofuma senator Tshelojo ililunga le executive ye province ye ZANU PF Matabeleland North province. Ye umnyaka lo obuyayo u 2019 ikhangile ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadlala kodwa ngikhangele ukuthi inqezi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngijole izifuyo ngoba njalo ngathi sinjoke izifuyo ziyacuba kade sikunje abantu lakho lendlala sithi yaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kwahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi izindlela lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima isike sahlangana nabo lobo. Ngifisela abantu beTsholotsho abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijene ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Nube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza nobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabanganabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So malo isomiso sesiwoma sinje ongathi kuzoba nobunzima mpela obukhulu plus nanku le bhondi leleyilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Nkomo bentando ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo singabikho into ezibhazamisayo kulabo abafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele kungabikho into ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlazelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngiyaphinda njalo James Marabini singakehlukanizwa lokandaba othi sibone indaba kade sikokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensida. iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kwantike lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisayo wonke ebusidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.